Phakathi kwababothiweyo kubikwa kulo ntombazana oleminyaka elitshumi lasikhombisa kanye lamaxhwegu lezalukazi ezimbalwa abaveza ukuba bebehlukunyezwa ngesikhathi bevalelwe eHarare Central Police. Lokhu kuvezwe ligqwetha elimela ababothiweyo umnumzana Chris Mike othe bebekhala ngokuncitshwa ukudla kanye lokuthi kubotshwe lokutshaywa kakubi kwegqwetha ebelisiya basiza umnumzana Khutsai Kadzere ocine esephulwa isandla ngamapholisa. Unkosazana yeukai Juda nguye umantshi kulolu daba. Abatshutshisi kungumnumzana Dziva lomnumzana Bofu. Umbike uthi ababotshiweyo bebesalelwa ukubonana namagqwetha abo. Luphinde lwabuyela njalo emini kudaba lolu lapho igqwetha umnumzana Wilbert Mandinde achasisa ngokubotshwa kwabo.
Opposing bail. So the state is opposing bail. The IO is still on the witness stand. The court has adjourned
because uhulumende uphikisa ukuthi babatholise ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibail umpholisa ukungula lolu daba. Lokhu esaphawula ubufakazi umthethwandaba oludlulisele phambili lolu daba luzaqhubeka kusasa ngo-quarter past 11.
Umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change umnumzana Felix Mafa uthi ukubotshwa kwabasekeli le-CCC kuphazamisa umsebenzi webandla leli.
Sithi liyeza ilanga elizithutha iZimbabwe izaba free, wonke umuntu uzaba free, kodwa ke laba abaphula imithetho izenzo zabo zizabalandela ngitsho sebefile, ngoba leBhayibhile lithi lokho okuhlanyelayo yikho zakuvuna.
Amagqwetha athi ayaphikisa ukubotshwa komntwana oleminyaka elitshumi lasikhombisa befuna akhululwe hatshi ukuvalelwa. Abalandeli be-CCC basole kakhulu ukwalelwa kwabo ukungena emthethwandaba kamantshi lapho lelo cala belithoniswa khona. Intatheli zindaba ezisebenza zizimele lazo ziyalelwe ukungena emthethwandaba ekuseni ngesikhathi beqala ukumiswa phambi kwawo, okuyinto esolwe ngamagqwetha wona acine eliphakamisa lolu daba phambi kwamantshi. Bavunyelwa ukungena kuhlandla lemini ngemva kokukhonona kwamagqwetha. Ingane leminyaka elitshumi lasikhombisa icine ikhululwa lidale yanikezwa kubabomncane wakhe ekuphindeleni kwalolu daba emthethwandaba emini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.